sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lwangahlatshwa lanamhla ivike iphelileyo ngomgqibelo. I went to Parelenyathwa Headfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find, they were saying avala leyi ivaccine eyokuqala.
Kulabantu abaningi abakhala ngokuthi lokho bengatholi ithuba lokuhlatshwa ijekiseni eyokunqabela iCOVID-19 ngoba betshelwa ukuthi ayikho kwezinye izibhedlela lamakilinika.
Justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayabe banjwa abantu kodwa bakhululwe masinya.
Uhulumende wethule umthetho ozajezisa abathola imali yakwamanye amazwe amabhanga abagcina beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo abayabe bezikhulumile lapho bedinga imali. Ngoliviki kuhlelo Woza Friday, silomculi wengoma zomdumo owe-hip hop, Warren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dog. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukusilela kwamajekiseni awenqabela iCOVID-19 kubikwa kuqhubeka elizweni, abanye besithi bayabuyiselwa emuva nxa bezama ukuyahlatshwa kwezinye izibhedlela lamakilinika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 648,121 sebehlatshiwe ijekiseni le. Isiphathamandla esibona ngezempilakahle kobulawayo uDr. Welcome Lilo ubikwa isanda kugcizelela ukuthi ngempela uhlupho lolu luyatholakala lakobulawayo ngenxa yokuthi banenge abantu abafuna ukuhlatshwa amajekiseni la. Uhulumende uthi uzakwaba kutsha amajekiseni la ukwenzela ukuthi atholakale kuzigaba zonke zelizwe. Umnumzana Tinashe Gumbo ohlala eHarare uthi ubezimisele ukuhlatshwa ijekiseni okwakuqala ngomgqibelo odluleyo kodwa waziswa ukuthi ayikho eHatfield, Braeside, Belvedere leParelenyathwa. Uthi namhla utshelwe okufanayo Wilkins.
Lwangahlatshwa lanamhla ivike iphelileyo ngomgqibelo. I went to Parelenyathwa Headfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find, they were saying avala leyi ivaccine eyokuqala. Lanamhla ngaye eHatfield Clinic again, bathi bona avala leyi vaccine and they were not sure when it is going to be available. So kwang disturb because mina ngibengisithi nihlatshwe ni prevent le into COVID-19. Now it's a challenge to me. Ngibengisithi mina ikhulumende kumele ithathe leli thuba ele positive demand ukuthi ilungisise le into so that as a country we can actually cover the ground.
Odokotela kumbe abongi labongikazi abasekulezi zibhedlela bakutshela bethini, bathi bazathola nini ijekiseni le vaccine kumbe bathi libuye nini, njalo uyababona yini labanye belohlupho olufanayo labo befuna ukuhlatshwa kodwa befice ingekho?
Ya, ngizaqhubeka phambili trying to see how I can be vaccinated. Ngomgqubelo ngabona abantu abaningi kakhulu eWilkins babefuna ukuthi bahlatshwe kodwa they were also disturbed and ngibe ngisithi mina lay demand kumele si utilize and the inhlupho enkulu ekhona ngeyokuthi yona izibhedlela leze azilama answers baphonga ukuthi bona asila lay vaccine, so you are not sure what is going to happen. But namhla at one of the institutions unesi wangiphumele egcekeni wathi yona akula, even if you go to any institution ayikho le vaccine. So this is so disturbing.
Lo ngumnumzana Tinashe Gumbo, umhlali weHarare, sixoxela ekhona le esigodlweni. Kusenjalo, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebahlaselwa ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebefika phuse inkulungwane ezingamachumi amathathu lasishiyagalolunye 38,854 labulala asebezafika inkulungwane elamakhulu ayisithupha 1,592. Lokhu kwenzakala inani lasebetholakale belegcikwane leli ekolitshini leBondolfi Teachers College eMaswingo selikhuphukile laya kukhulu lantathu 103 kulandela ukuhlolwa kwezinye izifundi njalo izolo. Uhulumende uthi usuthisekile ngendlela aphethe ngayo lolu daba kuleli kolitshi lapho abalegcikwane leli abalondolozwe khona ukwenzela ukuthi bengalimemethekisi. Idolobho leKwekwe lona selingena kuviki yesibili ye-lockdown ngemva kokutholakala komuntu owayelegcikwane le-COVID-19 eyabonakala kuqala kwele-India. Uhulumende usethule umthetho ozalawula osomabhizimusi abala ukwamukela imali yeZimbabwe lamabhanga aphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe etholwa emkambo wemali. Lo mthetho, i-Statutory Instrument 127, wethulwe kugwalondaba lukahulumende i-Government Gazette. Phansi kwalo mthetho, osomabhizimusi abazathengisa ngemali yakwamanye amazwe kumbe ukuthengisa ngesilinganiso sesisindo semali yakwamanye amazwe esiphezu kwaleso esiyabe sikhona bazahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 kumbe ukuvalelwa ejele nxa engahlawulanga limali ngesikhathi. Lo mthetho uzajezisa abathola imali yakwamanye amazwe bese beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo ababe bezikhulumile lapho beyidinga. Amabhanga lawo azajeziswa imali efika izigidi ezinhlanu $5 million nxa engaphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe ngezizathu ezingasoqiniso. Ukuhlaziya lomthetho, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera.
Planning umthetho uyabe usebenzile kodwa i-justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayabe banjwa abantu kodwa bakhululwe masinya. So ithemba ngelokuthi nxa sifuna ukuthi umthetho lo usebenze njalo uphathise ukuthi imali zingaphumi ngendlela ezingayisizo kumele i-justice system yethu ibabambe abantu abanjengalabo njalo babotshwe kumbe babhadale ifayini. Nxa kuyukuthi i-justice system iyasebenza ungaphathisa sibili umthetho.
Khona kuvele kwenzakala na ukuthi akhona amabhanga ancedisa abantu ukuthi bathole i-foreign currency ngendlela ezingekho emthethweni?
Ngokubona kwami amabhanga ngeke enze njalo ngabomo. Ngaba khona abasebenza emabhanga abancedisa abantu hathi kuyuthi i-policy ye-bank ngoba bayakwazi ukuthi ama license bengawathathelwa. So ngibona njengani uyabe kuzama ukuthi amabhanga aqinise ama checks and balances abo ukuze izimali zingaphumi ngendlela le ukuthi ziyasethengiswa kumbe ziyazingasetshenzisi ngendlela okumele zisebenze khona. Kodwa ukuthi singathi uyabe kuyipolicy yebhenki eyokuthi bancedise abantu ukuthi benze ubugebenga, angiboni kungenzakala lokho.
Ungasitshela ukuthi lona udubo lwemali yakwamanye amazwe i-foreign currency lunjani lezi nsuku?
Osiphathelene balutshwana ngoba khathesi amapholisa ayabhodabhoda ayababopha kodwa imali ikhona njengoba ilizwe lithengisa igwayi imali ikhanya njengani khathesi ikhona sibili ebantwini. Siyakwazi ukuthi abalimi lapha bayathola 40% ezimali zabo engama-US dollars. So khathesi ilizwe lilayo imali eyama-US dollars kodwa osiphatheleni basebunzimeni ngamapholisa bebotshwa bethathelwe izimali.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi yecubungula ezomnotho bexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Owalwa kumpi yenkululeko umnumzana Frederick Mothanda uthi umongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zikahulumende lezebandla lezanu-PF yibo abathume abasakhulayo ukuthi bemkhahlameze epulazini lakhe eMashonaland West kulandela ukuphikisa kwakhe ukuba kuwengezwe iminyaka yokuthi umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba aqhubeke esesikhundleni lesi. Uthi usekhulumisana lebandla lezanu-PF kanye lohulumende ngodaba lolu. Umnumzana Mtanda waphanyika udaba luka Mnumzana Malaba emthethwandaba emanyene lenhlanganiso ezimbalwa. Ake sizwe Umnumzana Mtanda ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Iplazi kabasozi balithathe. Into bazayenza kuphela ukuganga. Bethume abafana bazadakwa, bazarepa abafazi, benze yonke into. Kodwa ngemthetho kabasozi bangithathele iplazi leli. Into engihluphayo nje ukuthi I appeal to the government so that they stop these youngsters ukuthi bangenzi konoko.
Ubona ngani bavela ngaphi abantu la?
Bavele eHarare. Bathunywe vele eHarare.
Bathunywe mbaya.
And then what the Harare people then did, they mobilized the local youths who were given motorcycles by the president recently.
Yes, ngathi bathunywe mbani nakubona kwakho. Bano bathunywe
swathi. Ngicabangela ukuthi bathunywe ngubani. Bathunywe yi-ruling party. Umuntu ongaphendula lo mbuzo ngupresident kuphela. Mina angisoze ngikwanise kuphendula. Ungabuza upresident ukuthi kathi abafana lawo the youth bavele ngaphi. And they are using ama-motorcycles lawo wabadonete wabanika wena. He is the only one who can explain this.
Okwamanje kume njani khona ngale plaza ngakubona kwakho?
Angikwazi kathesi ukuthi kume kanjani, ngikhobulawayo kathesi.
Awuzangikhulumisana lezisebenzi zakutshela ukuthi kume njani?
Ngizama ukukhulumisana labo ekuseni, but abantwana izisebenzi ziyasaba. When they see people from the ruling party, they don't want to be seen as if they are against them. They are scared. They are scared.
Uza kwenza njani baba ngakho konke lokho?
Angisoze ngenze lutho. I'm looking forward to the Minister of Home Affairs, the Minister of State Security, to send people to go and remove those people. Ngimelele ukuthi ngibone ukuthi bona u Minister of State for Security umnumzana oyincube kumbe umnumzana Kazembe bazothumela amapolisa eplazini lami bayekhipha labo bantu because into bayenzayo akayikho emthethweni.
Kodwa ubona ngani kuyini okwenzeka ukuthi babathi babuye khonapha abantu labo njalo ngizokuthiwa bebedake bakumangalisayo?
Into bayenze ukuthi bayenze khonokho ukuthi babona nje ukuthi njengathi thina abafana beZipra asikho asizwanani le-government. Kungayisoqiniso. We are not against government. Kodwa bona basibona ngathi kona asilwelanga elizwe leli. We are second class citizens. That's where the problem is. They have to treat us like human beings, like freedom fighters, like who they are. We discussed this sakhuluma lo president zinze ngihlangene laye uKembo Mwadi wekhona wazi wathi hayi akutsho njalo ngathi hayi president kunjalo thina kawusiboni nga njengabantu balweli lizwe leli. And that's where the problem is.
Kodwa ukukhulumisana lo Mnangagwa ngendaba zeNS yayixoxe nje
sacoxa ngahamba ngembona in 2019 sikhuluma ngendaba yokuthi abuyisela ama properties eZipra. Wavuma ukuthi uzabuyisela wazi wabhala incwadi esithi uzalungisa izinto kodwa sekuleminyaka engu-2 kathesi sethule.
Lo ngumnumzana Frederick Mothanda omunye wabalwa kumpi yenkululeko ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Sihlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana George Chabamba, isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhlanje kuhlelo sikhangela ukuqhubeka kokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owake waba ngumlawuli wedale lePhalamende lakweleMelika umnumzana Paul Ryan ukhuthaze amalunga ebandla lakhe lama-Republicans ukubana batshiyane lomkhuba wokulandelana lobe ngumongameli weMelika nyakenye umnumzana Donald Trump okhulelwa kwezombusazwe ezehlukanisa abantu kulokuthi basebenze ndawonye kungakhathalekile ukubana basekela bandla bani lezombusazwe. Ryan waba ngospeaker okehlandla elilodwa kusukisela ngomnyaka ka 2015 kusiya ku 2018. Wahle wathi usekhathele usesiyaphumula ngakho ke akasoze yancintise okwehlandla lesibili. Abalwela amalungelo abensundu kwelemelika bakhuthaza ukubana axotshwe umsebenzi amapholisa abobhala ukuhlukuluza unsundu uRonald Green ngomnyaka ka 2019. Owagcina efela ezandleni zamapholisa ngemva kwesiphatho esibi samapholisa ambubhayo. Le nkuthazo yenziwa ngemva kokuphuma kumfanekiso owevidiyo ukuphathwa ngocuku lapho ebotshwa uGreen. Ele Germany lethule umbiko wokuxolisa ngokuphatheka elakwenzayo ekubulaweni ngocuku kwabohlobo lwesiherero labesinama kwele Namibia eminyakeni edlula elikhulu edluleyo. Osokumusemukelwa ukubana kwakungumbhuqazwe okwakuqala embaleni yalesi sehlakalo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleGermany selithembise ukuphathisa ngemali inhlelo zentuthuko ezimbalwa ezibiza amabhiliyoni amadola. Kodwa unduna Vekurukoro wabesiherero walile ukwamukela ukuxolisa kwabeGermany lokhu esithi isivumelano sokuphathisa inhlelo zentuthuko phakathi kwabohulumende bamazwe omabili asiqoqeli ukuhlawulwa kwabemuli ezalahlekelwayo ngulo umbhuqazwe.
Ingcwethi kwezamasiko lemidlalo elizweni zamukele ngenjabulo inkuthazo yenhlanganiso ye-African Union kwindikimba yabo yalo nyaka eqakathekisa abakulo msebenzi besithi badlala indima eqakathekileyo ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika. Lokhu kusekelwe nguhulumende wakwele Zimbabwe kuliviki lapho umongameli Emmerson Mnangagwa abephawula ngokusemthethweni isithombe sokubazwa ngelitshe sikambuyane Hanta. Umnumzana Butholezwe Khosinyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, uthi konke lokhu kuyajabulisa ngoba kuveza ukuqakathekiswa komsebenzi wenhlangothi zokulondolozwa kwamasiko. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo eqhutshwe ngumayikhove we-Studio 7 lomnumzana Nyathi.
Kuyangipha lami amadlabuzane lentshukuntshu ukuthi phosesi siya phambili ezemidlalo lamasiko kuza kuya kuhlonitshwa ngokugcweleyo. Uzananzelela Mike ukuthi ezikhathini eziningi ezemidlalo lamasiko zandise ukweyiswa. Akukaningi ukuthi ubone nje inhlanganiso ezinjengabo-African Union zisithi zona umnyaka lo ngowe-Arts, Culture and Heritage. Kuyandiswe ukufaka izinto zomnotho, eze-economy, but esikutshoyo thina njengalabo abawuphetheyo lowo umsebenzi ukuthi ezemidlalo lamasiko lazo ziyathuthukisa impilo zabantu. Baningi abantu abaqhatshwe kwezamasiko lemidlalo. Ngakho nxa i-AU ikwenza lokhu, bayancedisa thina emsebenzini wethu ukuthi hayi sibe lathi labantu abaziqhenyayo ngemisebenzi yabo yezandla, ngemisebenzi yabo yengqondo abayenzayo. Uzananzelela eZimbabwe njengomzekeliso, kulocwaningo olwenziwayo ngomnyaka ka-2018 lusenziwa yi-UNESCO. Lolo cwaningo lwaveza ukuthi i-arts, culture and heritage yacontributa 6.96% towards i-gross domestic product yaseZimbabwe. Kwakusinamba encane leyo. Ngakho kithi kubalulekile ukuthi arts and culture ibe ilokhu ithuthukisa ukwenzela ukuthi kuwe uncedise iziphathamandla besekele ngokugcweleyo i-arts, culture and heritage ukuthi ikhule, abantu baqhatshwe bebe lemisebenzi ebaphilisayo igcine lemuli zabo.
Abantu abakumsebenzi wezamasiko lemidlalo bayahlonitshwa na kule Zimbabwe, njalo uhulumeni uyasebenza gadalala na ukubathuthukisa?
Ye, ngumbuzo obalulekileyo lo. Ngamafitshane kuningi okusamele kwenziwe, kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe nguhulumende. Kukhona kathesi okwenzakeleyo ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19, abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko bazithole bengasela nzuzo. Uhulumende ukubona kubalulekile ukuthi hayi kabancedise, phose eminyakeni edluleyo bekungasoze kube loncedo oluvela kuhulumende luzama ukuncedisa ama-artist. Ye, sesingaphikisana ukuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli, kodwa khonokuyana nje ukuthi bacatshangwa kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili phose kuzabo lo tshintsho olubambekayo. But uhlupho olukhona kakhulu nje luphakathi kwabantu baseZimbabwe, into le esiyithi intellectual property ungani ngabantu ngabayihloniphi ngabayizwisisi. Bayayithanda imidlalo yama-artist, bayazithanda izingoma zama-artist, kodwa ukuthi babe lentshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokho kusasilela, yimi lolo yiloyo ngilubona kuludubo olukhulu kakhulu olwedlula uncedo oluvela kuhulumende. Ngikhuluma nje ngise-South Africa, okungikhuthazayo ngelizwe lase-South Africa ukuthi hayi at least ama-artist ayenelisa lapha lalaphayana ukuthi imidlalo yabo bayayithenga ngokufaneleyo, imali yabo bayithola. Ngiyakhuthaza kakhulu layo umphakathi kwele Zimbabwe ukuthi hayi bantu, asihlonipheni imisebenzi yama-artist, imisebenzi yabo baphila ngakho, singaphongi ukopa nje ngendlela engekho emthethweni. Njengoba iZimbabwe la izama ukuthi iyefika ku-upper middle income economy by 2030, singakhangela nje amazwe e-Africa asafikayo kulelo zinga, akula angela arts and culture layo ephilayo ehlabusayo thuthukileyo. So iZimbabwe layo kumele ikunanzelele khona lokuthi hayi sisiya phambili, ezamasiko lemidlalo lazo kumele zithuthukiswe.
Lo mnumzana Buthelezwe Khosi Nyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, obexoxa ecingweni lo Mike Hobe we-Studio 7. Kwezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano owenkezo yeChibuku Super Cup kulimpela viki. Kulo mdlalo ogobhozisa amathengesonto kobulawayo phakathi kweqembu le-Highlanders lele Chicken Inn. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Zombili iChicken Inn le-Highlanders ithole imiklomelo emithathu ngosuku lokuqala lwemidlalo yenkezo yeChibuku, njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi umdlalo wangempela viki ezayo kawusoze ube lula. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields ngensonto, kungela izibukeli enkundleni, kodwa umpho futhi lesi yisimo asebesijwayele.
Sesingani sesikujwayele ngoba saqala ngabo, and abafana sebengandaba baku-understand the most important thing, bakwazi ukuthi bazabuya. So sesikujwayele, and okwamanje uya quite well, it don't have any problem. Of course, siyakwazi ukuthi abasekeli bethu basinike inhlabuzane, kodwa okwamanje inhlabuzane lawo lona siyabona besezindlini ukuthi bakhona basisekele, but for now we are happy to be playing without fans.
Imidlalo yeviki lesibili lomncintiswano weChibuku iyaqala ngomgqibelo lapho kule midlalo emine ehlelwe ukuba idlalwe. Kusibaya sika Group 2, iqembu leBulawayo City lizadibana leBulawayo Chiefs ngehola lechumi lanye ekuseni enkundleni yeBarber Fields. Kusibaya sika Group 1, iqembu leHatha lizajukana leDynamo ngehola lakuqala emini emdlalweni ozakuba seNational Sports Stadium, kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leCranbourne Bullets ngaseSakuva emdlalweni wesibaya sika Group 3. Ngehola lesithathu emini iqembu leTriangle lizadibana leFC Platinum emdlalweni wesibaya sika Group 4 ozaqhutshelwa enkundleni yeMandava. Eminye imidlalo yangesonto izadlalwa ngokulandelayo, ngehola lechumi lanye ekuseni kule midlalo emibili, lapho ku-Group 1 iqembu leZPC Caribe elizadlala khona leHerentals ngaseNational Sports Stadium, kuthi kusiba sika group 4 iqembu lenkezi Platinum Stars lizatshana lele wawa ngasemandaba ngiyihola lokuqala emini kule midlalo emibili lapho iqembu le Highlanders elizadlala khona lele Chicken Inn ngase Papa Fields uthi ele 10x lidibane lele Manyika Diamonds ngase Sakuva emidlalweni isibaya sika group 3 umdlalo ukucina ngesonto uzakuba phakathi kweqembu le Cape United kanye lele Harare City wesibaya sika group 1 ozaqhutshelwa enkundleni ye National Sports Stadium ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Viki uhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo we-hip hop Warren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub ecula ekobulawayo. Asizweni exoxalo Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
I'm such a flamer. She asked me who I be. Keep not the fella. The city motivator. Be scheming on some paper. I'ma get one that asked me how I feel. Bro, I'm G'd up my G.
Ungafika uthi udinga uWarren Moyo ekasi lakhe enketha abamazi kodwa ungathi Rock It Up bakukhomba kuye. Ungani esaziwa kangaka la?
Ngazalelwa enketha, ngafunda enketha primary grade 1 to 7. Ngase ngiqhubeka ngisiya eJohn Talak entaba zinduna ekhe ngayenza khona i-secondary yami. Ngiqeda khona pha ngaya eBulawayo Adventist High School engayenza khona i-A-level yami. Ngingathi ngaqalisa ukurekhoda sibili okujulileyo 2009.
Ungena nje kwezomculo we-hip hop uRock It Up ephiwa umdlandla ngabanye abaphambi kwakhe.
Ngathi ngomalume bami ngoba babekuyenza songakhula ngibabona bakhangile lami I think wangenza ngafisa ukuba yiwo ungenze ngakhetha umdumo lo yikho futhi ukuthi ngakhula ngibukela ukuthi bona babesenza njani izinto zabo. Abantu asebewamukele kahle sengathola lama nomination ama best hip hop abantu basekela and abantu bayathenga ama album la.
My chair right for Henny with no dash I bought. So full on my case I for spell it split the cred like so. So I get my chair I for.
Lisebenza etakala komoyo selamadlalade athize elawacindezelayo asetholakala njalo ethengwa ngabalandeli bakhe.
Sengenze ama album angu 3. Eyokuqala ngiyenze 2018 abayithi ngo standards, esibili ngiyenze 2019 abayithi nguyafi, then esithathu ngiyenze iminyaka odlulileyo abayithi ngulingo the album. Engizenzele khona hapa futhi kobulawayo labantu abaproducer khona bekobulawayo.
Simbe fakwe futha me cyborg bo phela bo have bo mtayko inje zilupusha you don't know phela ngagudla i right off bengasoli bottles pop isinje
thomele sivale uhlelo phosela ilizwi kubalaleli Rock It Up ngakahambi
liqhubekeke lisekela lathi asisose siliphambanise sizanika umculo omnandi ochazayo. Umculo wami ungatholakala kuwonke ama show ama online shops abo Spotify, abo iTunes, abo Deezer, kuma social media pages ami wonke, ku Twitter yami ngu Rock It Up, RockItDub, la ku Facebook ngile ngilisebenzisayo, la ku Instagram ngile ndisebenzisayo, ukho ngathola khona ama links ami.
Silibasana ngomculo we-hip hop suphawulelwa ngu-Rock It Up obe nguyesi laye kuhlelo Woza Woza Friday.
Uyenzani abakwazi babantu
rock on rock. rock dub. Impala sonto emnandikini lonke igama lamu eza Jesus Band.
Ngoma somdumo we hip hop uwaren moyo odume ngegama lokuthi Rocket Dub ocula ekobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Iningi likhala ngokuthi abajekiseni okwenqabela i-COVID-19 ama-vaccines ayasilela ngoba betshelwa ukuthi bebuyele emuva nxa befuna ukuhlatshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo, ngisithandekile Mhlanga, ngisithi libe lempela viki enhle.